Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elunye lwabantu baku CCC bazaya bathe bazakontesta la ama election.
Icele lebandla le MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba semaNdebeleni elizweni jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthwakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi iCCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu baku CCC bazaya bathe bazakontesta la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esibamanengi ngoba vele yona iCCC iza contest, ngoba la nxa utshaba ngesithi la ule piece enye uthwele enye piece eyali kuzabanzima ukuthi la amabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena andinxa lamabandla sengena amavoti aza divide izano icini ngena phakathi eSNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisi kayingeni isisi sidabuke center elinye le faction yesisi iya context ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuni votele zano. So mbengafuna ukuvote zano bavotele iCCC. Njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuza kwenza ukuthi njalo ngesikhathi sanxa kube lokhetho lolutho ngama by election abantu abaningi abavoti kuba linto ukuthiwa ivote ebhathi. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abezaphu bengena be lelinye leli i-faction enye le faction yeCCC baza divide bayaqamula amavote center izanu PF BC win.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izanu PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo? Ubonani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu?
Intofu zelini sinanzelele kakhulu ukuthi izanu PF siya personalize ama ovethi amapolisa amasocha, yikho ke singamangala ukuthi uvaleli usibonile ukuthi uvaleliyo appointi waba ex officio member yezanu PF. Lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile and kuba nzima ukuthi baphumele egceni ya abantu abaningi bahlupheka bavikimizwa ngike ngabona sike sabona enye video umuntu wathi chinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphumise ekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwele impi besaba ukuthathelwa impentsheni zabo yiko kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izap but ngokubona kwami izap ngokuya kwesikhathi ja kubona nje ukungaqini ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge TCCC ukuthi iTCCC kuthiwa ngiyabantu but ayila ama structures ayilani into zakho nazicace izap ikho kathi iwinile ama seat kuma councillors kuyatshengisa kuba ama overthi la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuyethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi bazibe support uSibangilizwe besaba ukuthi iphe zabo zingaqunywa ileze ze overthi
Loke ngumnomzana Josephat Mzacangulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni ese Johannesburg kwele South Africa. Icele le bandla le MRP likhokhelwa ngumnomzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla avethe asexotshe umoyo lenye inkokheli isikhulumeli saleli bandla umnomzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli zindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga asizweni ke udaba olubanzi ngomnomzana silomnomzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi
kusukela ke esikubiza sithi ke ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 na khona ke kurule 11 norule 34 ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke lesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye sibamisayo ebandleni si suleke ubulungu babo emandleni oqala kunguthembisana imfulo ngathi impofu obe isimgcini isihlalo kwemathebelele north sisithethekisa inqomo sokuthi ke akasaye kuba lilunga lemthwakazi Republic Party kusukela namhlanje kathi ke umtenda Chilombo naye futhi emathebelele north kuthi futhi na ke ube ngu kini sihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi ke bona laba esengithenga ababetha ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi ke bangakhulumela ibandla lemthokazi Republic Party futhi ke kusukela namhlanje ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise ke ama emblem emthokazi Republic Party nako konke ke okugoqela ke iziboniso zemthokazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza emhlangano ngaphansi kwebandla lemthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje sisiya phambili njalo ke sikhangeleke ku press release yabo abayenza mhla ka 1 October 2023 kukhona futhi amanye amalunga abakhona ke phakathi kwe executive ye NIC NIC abakhethwayo nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi nayo yonke lento eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo ukuthi abaphatheki kulokho bese ke ukuthi ke laba balandelayo senze lokhana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi ke baqhubeke bebiza imhlangano ilabo abalandelayo u-Edmond Xakagcwayo owasemathebeleni south u-Eugene Ncube wakobulawayo ubembede Khumalo owasemathebeleni north usehliselo Ndebele semathebeleni north u-Alick Moyo owasemathebeleni south uqwengiwe Khumalo owasemathebeleni north loJabulani Sibanda owaseMidlands lawa amalunga wonke lawo aselalungile lokuthi angaqhubeka esebenzisa ke imininingwana yebandla lemthokazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imhlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yemthokazi Republic Party laba engibaqambileyo abangu 7 kusakhangelisiswa ke ngobulungu babo njalo lokuthi ke ukuze bayefika kuniki bafika njani bese kuthi ke mase kuhlolisisiwe lokho ke sekuzathatha ke izinqumo ngabo kubonakala ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama investigations wonke asabe senziwe
ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo
kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni obukhona ke ePress Club. Siye sathinta ke njalo futhi ke okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby. Esukhangele lapha kudaba lo international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthobazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene khona efakwe nguhulumende.
Alo ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele le MRP elilamalunga okuthiwa asexotshiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. Uzulu wesigaba semandebeleni lelizweni lonke jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yegadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo wonalo. Siqoqe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana egadadu uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu, njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakithi ukuthi khona kaveze ngobuningi babo egadade ku-30 kilometer kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlikane njani le mcimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi? Libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka 2023 ngibona sengathi uza kuba umcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona egadade. Into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport. Kodwa ke hayi, kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujaye. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa igadade kuyini. Kodwa kathe sekukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi igadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo ezegadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthwakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa ke wonke umuntu unxusiwe, sikhangelele futhi lokuthi kube lezi nduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi. Ngokuvele ungumcimbi wezinduna phela wonalo, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyamenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo, lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. Liyani indawo, yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphayana, usho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ongumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yegadade. Ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abanengi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake lele Zimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhlalokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla leZANU PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla leZANU PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela nami. Mina ngimangaliswa ngabantu besindebeleni bona abasola uphugeni lo senze lo Chabangu. Kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamandebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle besengiyandi kwenye indawo. Ngonxawula kuzathiwa ngena any office uzothiwa andinzwe ukhuluma ngesindebele. Ngumuntu weshonele khonapho. La makhansela lawa afika ngene futhi enze njalo. Ukhansela wazini ngamandebele ngomkhuba wobulawayo. Lina bantu ke lihambe lesibhedlela leke lehlolwa ingqondo zene lihlolwa uJabangu lo phugeni yini abantu abaphambeneyo sikuyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi livela ngabo ukuthi abantu abeni bazaba yini kusasa lilandaba lakho abantu abeni funa babe izigqili zamashona abe buya kwaphe zebuse zethatha izikhundla ake lihlakaniphe manike livuke ebuthongweni lilele tegahla omama abaningi izokukhuluma njalo labanye abadala ujust lipho ngokukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini uJabangu uzama ukulungisa into embi esiyonakele wrong engazange ivunywe ngutswankirayo engazange yenziwe ngumgabe. Umgabe lo tswankirayo babekwazi kokona ngapha emathebelenzi ngamandebele azabekhokhela ngayo ematonkeni kokukhokhela amatonga kathi linga lifuna kube njani likholisa ukuthi bobele buswa ngamashona le ngqondo efileyo ke liyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa.
Mingelele Studio 7 bingelela abasakazi bingelela abalaleli kubonge lo msebenzi omuhle kangaka. Ngifuna ukuphendula laphana uSimayimane ngasigeleli thina unjwayele ukuthi kanje wayesebenzela iqembu le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje thina amabhokobhoko asiwasapotelayo ukuthi kulento esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Afrika engasiwumaneli thina la ingathi imeseji yami ingafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Afrika yikho esikujabuleleyo even ifika disiye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphikuphi as long ize e-Afrika yikho besikujabulela engazosikhiphi isithunzi lapha and umuntu owenza sikhitshe isithunzi ngenalo omunye onalo yalela ezikhundleni ngabe kanti sizisapotela iNew Zealand ke
ye sibingelele enkundleni basakazi sithi litshona njani ye kuyamangalisa ngoba izano ayithembi isadini ayithembi i-AU ayithembi i-EU ayithembi ama-Americans kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi izambi kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yi umbuzo khona kube sokufana labantu abanjengabo Chabangu. UChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu manje njengoba i-CCC ukhethwa ilungeneli yena ethi uzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani ngempela ngempela ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo siyakwazi lo ayisiyontentsha baningi abantu ababuya laphana ukuthi besenza ingadi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayiqeda tu manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ibi ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana basezimbabwe behlupheke besiya phambili yikho nje okwenziwa ngabochangalo labo Khalipani Phugeni ukuthi baphume nini ku-MD namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKhalipani Phugeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje abasezimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo
Ngiyabonga.
Basakazi beStudio 7 sanibonana.
Ngihlala eDabeni. Mandebele, special bantu bakobulawayo. Maningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo itholayo kulokho okwenzayo. Usongezo noPhugeni bayalikhohlisa lento abayikhulumayo. Bayalikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition. Asokuqala usongezo loPhugeni bedeliza i-opposition. Bebeku MDCT bayidilizile iphelile. Manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana. Bona bayadla bayasuta le mdeni yabo. Bese bekhohlisa lina. Abantu bakobulawayo bavotile bayikhiphi izana uPF athi bayifuna izana uPF kobulawayo. Makungokuthi baqinisile lokho abakukhulumayo ukuthi bana bafuna umuntu aphathe lapho zalo lokhona. Urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga eluphethe ebhinga. Kodwa laye urikholiwe. Waye bemrikholilo ke yena. Kodwa bezokhuluma amanga lapha bekubona bafuna umuntu aphathe lapho okhulele khona. Ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzana bethengwe izana besidla kuzana.
Hallo hallo Studio 7, hallo hallo. Linjani, linjani bakithi? Hayi sikhona, hayi. Le ndoda lutwa kuchabanga, kuchabanga, mbuta chabanga, mbuta chabanga. Akuthiwa lokhu umhlobane ngokungena ngathi. Hayi azabaya abantu bathengwa kubi manje. Bathengwa kubi manje. Engezinje so, engezinje. Engazawone labantu thina sifuna indlala kahle. Yena uyathula ukuthi ewone. Uyathi abantu esidibene silele kakhulu into ekwehlupha. Alikwazi ukuvuthile isikhambe lo ndoda. Lo abaye babokuvuma bethu right, right. Akona mntana. Lanto leza yenza. Thank you.
Salibonana ku Studio 7. Hayi lokho sikukhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Khalipani Phugeni. Siyamuzwa uKhalipani Phugeni uyazama laye ukuthi ezilungiselele egoqa goqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele. Akulanto ozasitshela yona thina Khalipani Phugeni. Wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi ungusomathuba. Uza robha abanye labanye abangakwaziyo. Kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle. Hayi kuba obahuke. Ngeke nje ubasomise ngento engekho. Wona ungusomathuba nje. Suvalavala ukuthi hey wena uyisulubi hey uyakhulumela abantu hey wenzani hey ubizwe kuphi ayisebenza into yakho ba ungumuntu oqophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bakhulule ke ngeke kuzinvolve into zabo uchaba ungusomathuba layo ukuthuba lakhe ulithole ngoba kuwukuthi vele izalo yaring aba elections izalo waloba kayirigaga aba elections ngabe yawina ufree and fair kati ngeke ivume into zabo uchabanga kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa ngenkani sithole i-opportunity sisebenzise uchabanga ukuthi idestroy vele phezu kokudestroy. So wena Khalipani Phugeni nje ukusho ukuthi uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala Yesu usitshela ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lendi Yesu ufukuze ezantwana ukumthwakazi. Kanti manje ba ukukhulumela imthwakazi ufundale ku 3C. Uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuvu. Ayikho nje into yakho Khalipani Phugeni ungasirophi thina nje usiboshela izinto. Ala ngazodlala ingqondo zabantu lidi.
Iya ngibingelele emsakazweni Studio 7 bakwethu. Ngezwe abantu baya complaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabang wrong nobabu Phugeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhi phezulu ipolitiki masingayikhini phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asiktsheleni abantu asiyeleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uJamisa ubusa kahle uyiphethe kahle iCCC ngabe inkinga ifana nalezi ey opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhiphizana iPF ngaba zenzeki lezi inkinga manje ukuthi uJamisa iCCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe mangabe ufuna uhamba naye endlini angahamba naye endlini abuye naye ekuseni eofisini akekho umuntu ozomtshela iCCC ivele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yeparty so into engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibheke iphi umuntu emosha sibhekile uShamisa ufuna kuba nengqondo leyane mbiliyane ukuthi ufuna ukubandlulula abantu ngizwile mina mayethu uChabanga akamazi kodwa siyabona izithombe lakade abehamba bonke nanokuthi uhluleke ukupronounce igama lika Chabanga bese ethena twabanga igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni hayi ekuvaleni ekukhulumeni yini into namhlanje zathi twabanga engabuthi Chabanga ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa Chabanga Chamisa so why ethi twabanga angithi yabona ukweyisa nje amandebelo uyeyisa into esingayifuni leyo nto le asiyifuni so bakwethu ochabang babheka babhekelela inhla imathebeleleni ngoba abantu siyeyiswa
ya lokhuluma noThemba lana uThemba Spanda esha umnanga kuyazi usehlisa isithunzi impela usehlisa isithunzi ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazichaya singasikele ehohweni ngebhola yabona ukuthi usehlisa isithunzi lana nje South Africa sihleli khona ish athina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu mara ngiyezwa nje makube khuluma ukuthi ibandla lezano PF libusayo yiliphi la khona ngoba izanu PF silo bandla libusa obani ali libusa obani eZimbabwe cela ubakwazi nje ukuthi libusa abani eZimbabwe ngoba akulaqembeli akulabandla libusayo lapha eZimbabwe alikho ibandla libusayo lapho
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ibutho leIsrael libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa eMelika abikwa engafuni ukuthi butho leIsrael lingene mpela kwele Lebanon. Ukuhlaziya loludaba siqoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje kuthi ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia iAmerica besizibona ngani yona yiyo la yehlulwe iRussia kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta umabili lawo mazwe ngoba abafuna ukuthi behlulwe iRussia njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngaphe Palestine iRussia ilesandla so bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia mbonthi bangavuma ukwehlulwa iRussia.
Manje nxa sikhangele wena ubona ngani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili iIsrael leUkraine ngumongameli uphi ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden
leze zempi eRussia leIsrael eUkraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina mbona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi kuleli lizwe kulamaJuda lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi eUkraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Lathe siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseWashington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ngambe uZulu uzavotela ibandla leZaphu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla leCCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqotshe amalunga ebandla ayethe aseqotshe umoyo lenye inkokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past seven.